Ngonhlolanja omnyaka odluleyo oka 2022, iKhansili yakoBulawayo yaqala ukusebenzisana lekampani ye-Tendi3 International ekubhadaliseni ukupaka izimota edolobheni lakoBulawayo. Lesi sinqumo sesidale ukukhonona okukhulu kuZulu. Amanye amadolobho anjengele Harare lakho izimota ziyahlawuliswa kuthi nxa imota ingahlawulwanga iyabotshwa ibisibhadaliswa amadola eMelika alikhulu lamatshumi amathathu i-$132 US dollars ukuthi ikhululwe. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi amabhizimusi amaningi asebaleka edolobheni esiya ngaphandle kwedolobho ngenxa yemali zokubhadalela indawo zokupaka imota.
Kulama businesses anjengama banks, ama business anjengama fast foods outlets, or ama business angafuniyo ukuthi umuntu epake okwesikhathi eside. Lawo ngathi they are fairly not affected. Ngakhangela indawo ezinjengabo Hefilis and i-traffic iyayijwayele ukuba khona. Ayisekho ngoba abantu are trying to run away. Ungakhangela njalo le occupation yama buildings. I-street ezinjenge 5th Street, u-12th Avenue, kusiyafika ku-6th Avenue. Wawungatholi ishop ebavacant. Kodwa kathesi nxa usumuva around uzathola amashop athize.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isikhulumeli senhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi izitolo eziphakathi edolobheni azisatholi abathengi ngoba abantu bebalekela indawo zokupaka imota endaweni ezibhadaliswayo.
Eqinisweni ama-parking fees lawa asechayela amanye amabhizimisi ngoba khathesi abanye abantu sokunzima ukuthi aphonge ukungena nje le moto edolobheni. Wanazi abantu asebepaka imota phansi ngapho usiza kubo-Bart Street. So uzathola ukuthi umuntuana ngenxa esengena usengena adinga izitolo eziseduze kushushe ukuthi ezinye izitolo eziphakathi le for sure sezilohlobo ukubana zitholi abantu abangathenga kizo. Kuthi lalabo ama-vendors abase-CBD labo ungananzela bahlezi endaweni nje begcwala iganga lonke.
Unkosikazi Pretty Mpofu, omunye wabathengisa emkambo, uthi ikhansili ifaka indawo zokuthengisela khatshana kulabantu.
Ama street vendors yebo liqinisa ukuthi sebegcwele ku CBD area. Okwenza kwenzeke lokhu ukuthi i city council lapha efaka khona abantu ukuthi bathengisele khona akula business. So ama street vendors kusuka kube ukuthi lapho okuku CBD khona kule movement kakhulu yabantu, kule traffic too much yabantu, so kuba le business. Angeke ngithi ukuthi aphambanisa ama registered business ngoba sithi i customer ithenga lapha ezwa ikhululeke khona. And laphandle kuma street vendors uyathola ukuthi izinto zicheap okudlula phakathi emashop.
Unkosikazi Helen Khumalo, usomabhizimusi koBulawayo, ukhuluma ngenguquko elethwe zimbadalo zokuthiya imota endaweni ezihleliweyo.
Ama-parking fees la sesehlula i-business. Mina sesingirana i-restaurant. Abantu bebefika bazidlele kuhle bengajahanga baphinde bafune ba-odele okunye phezulu. Kodwa khathesi abantu sebe-mindful ngesikhathi. Nxa ukudla ungangani vele sokuphuzile igcina selixabana-ke le-customer ngoba umuntu abesegijima esekhanya ukuthi itikiti lakhe kanti vele expire isikhathi bani. Thina besifisa ukuthi aluba nje i-council yakhangisisa i-charging system yabo yona leyo e-parking lathi isifake isi-include nxa maybe kusenziwa izinqumo zona lezi zama-prize zona lawa lathi sibe involved kwenza ukuthi sibonisane ngoba khathesi kubulala lathi thina ngapha abantu bama-business.
I-council yakoBulawayo yaqala uhlelo lokubhadalisa indawo yokupaka izimota edolobheni. Ngokufanayo, ikhansili yedolobho leHarare layo yaqhatsha ikampani yeCity Park ukuthi ihlawulise ukupaka edolobheni okusolwa kakhulu nguhulumende bethi kuyadula ikanti laba amabhizimusi bayakusola lokhu. Abanye abalezimota zabo bakubona kunzima kakhulu lokhu ngoba kumele bebhadalele izimota zabo ngokunjalo amabhizimusi ayawa kancane kancane. Indawo zokuthengisela ezafakwa ngukhansili zaliwa nguZulu ngoba zingekho endleleni zabantu. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.